Le yinhlolo ekazulukandaba waseZimbabwe ngoba lapha sikhuluma nomuntu onguye okwaziyo ukuthi ama-alien mangaki njalo angaphi njalo aseneminyaka emingaki ekuleli lizwe. Lokhu afuna ukusitshela khona ukuthi kabanelisi ukuthi baguqule isitetha sabo sokuthi ngama-alien sebengabantwana baseZimbabwe. Mhlamba le kwavunyelwana ukuthi nxa bengama-alien kabahambe namaphepha abo emahofisini kamudeli yafika kutshintshi osokutshintshileyo ukuthi abayekile abantwana laba bavoti ngoba esikwaziyo ama-alien alawa namhlanje sithi ngama-alien babhizi bahambe emgwaqweni bahamba ngezitimela yibo bazilungisayo zonezana namhla isibongo sabo yinhlamba yokuthi kuthiwa sabantwana baseZimbabwe kwathiwa kabahambe namaphepha bayentshintshisa kuyantshintsha lokho ukuthi yena ukuthi kuyadula ngokwakhe lo akufuni kudina lokho.
Khona kungani uMudede ekhanya engafuni ukubapha amaphepha abantu labo?
Kutho ukuthi into abayibabalekelayo icacile ngoba abantu laba akunamuhla bebahlukuluza. So bayazi ukuthi ngobuningi babo la nesizalwana abantwababo nesizalwana sabo kabasoze bapha bavotele izanu ngoba izanu ayibabambanga kuhle kodwa okhokhokhulu babo balisebenzela leli lizwe. Namhlanje sibongo sabo sesizukalwana sakhona kwaliswa ukuthi baziwe ukuthi abantwana balapha. Umthetho ucacile abantwana labo ama-aliens kabayekele ayirejista lilungelo labo isisekelo sombuso siyabavukela ukuthi benze njani.
Kukhona na elizakwenza ngalolu daba?
Njengebandla kuthithi lo daba sezalihambisa emagqwetheni ethu, nginethemba lokuthi iZimbabwe Lawyers for Human Rights layo labo ngikudaba sebephezu kwalo ukuthi sigijime siyesemthethandaba ukuthi sibambe uMudede ukuthi alandele umthetho aphi laba bantu izithupha zabo ngoba yimfunelo yabo njalo okhokhokhulu babo balisebenzela lilizwe balifela baliginqela kumele badle amaginqo legazi labokhokhokhulu babo ngokuphiwa ithuba lokuthi bayevuta.